Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 18 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Ngoncwabakazi endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla utshele umhlangano wabakhokheli bamazwe akusadakhe ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare emuseum African Liberation eHarare ukuthi wakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Wase siyajengisa omunye wakhe weBotswana ipulazi lakhe eKwekwe.
Bekungasoze kube lutho umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSadak ngabantu bani kuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo.
Iqembu le-Highlanders lingena kuma-quarterfinals kulomncintiswano weChibhuku. Kumncintiswano weChibhuku ngemva kokunqoba iGreen Fuel lamhla enkundleni yeBarberville Stadium koBulawayo.
Abahlehlele iqembu leBhosa ngumelikhaya Ncube unqobile Ndlovu kanye noMavelas Chikumira. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders selidlulile kusigaba se-quarterfinal kumncintiswano weChibhuku ndawonye leManyika Damu.
Owayemela ipinga idalela ePhalamende umnumzana Prince Jubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo eBite Bridge ubikwa esehanjiswe eHarare njalo akukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele umbuthano wabanye abakhokheli bamazwe akusadakhe ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare emuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi kwakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Kuhlanyelwe isihlahla salumanyano eHarare kwethekelelwa lezinye indawo andubana uMongameli Mnangagwa watshengisa umunye wakhe weBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ipulazi lakhe. Ele Zimbabwe lithi umhlangano weSadak Summit izolo lapho elithethe khona isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano leminye eyandulele umbuthano lo iqhutshwe kuhle. Kodwa umongameli beComoros leMauritius bebengekho kwathi weZambia waphatheka ekumabonakude. Ugwalo lezifinqo zezivumelwano zalumhlangano olweCommunique lubonisa ukuthi kukhulunywe ngezihloko ezehlukeneyo ezigoqela ezomnotho, ezempila kahle, izivumelwano zokuthuthukisa amazwe akuSadak lezokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU.
Nxa ukhangela ubungumhlano sithi thina ubungumhlano ogcweleyo ngokule quorum, okutshengisa ukuthi singathina ngumhlangano ophumeleleyo. Kodwa ke ukuphumela ngokubuya okucociweyo lakho esilethemba ukuthi velani imhlano leyo ungayinanzelela. Ngiyangithi nxa abantu abaningi bethi hayi imhlano nje routine kufanele ihlale isenzakala, namhlanje sikhayele ukuthi umhlano wakhona ungachitheka sebebehamba lokhwana okunye bokungathi kungabe kusalele. Lama-heads of state abuyileyo, sibona la abuyile njalo asizwayo sizokuthiwa kube lo hlupho khona ngale, kodwa sibona ngathi bakhulumisane ngendlela kade bekhulumisana ngayo vele nxa beqhubeka ngeSadak. Kodwa njalo fanele sibekwazi ukuthi vele bekungasoze kube lutho umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSadak ngabantu bani kuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo, yikho beqhubeka besenza imhlangano. Imhlangano yabo njalo iqhubeka iphumelela.
Sibonile ukuthi abanye bebesithi bazatshengisela njalo uhulumende ubezama ngamandla wonke ukwenqabela. Singathi lokhu yikho ukuqhubeka kuhle yini kumbe abantu amalungelo abo ancindezela?
Well, okokutshengisela sikuzwile sibili nje okusitsho ukuthi akuphumelelanga. Kule zinto eziningi kufanele sizinanzele. Okokuqala, akuzange kucace ukuthi obeqoqa lo mhlangano ukuthi kutshengiselwe ngubani, ngoba bonke abantu ababebuzwa inhlanganiso bezibuzwa zonke beziwala zithi hayi thina siko khonapha, siko khonapha, siko khonapha. Asisakwazi ukuthi bakhona sikade bekuqoqa khonoko kumbe njalo ingxenye yipropaganda kwathi kufanele kube yalokho asikwazi ukuthi kuleso le social media i-social media yakhuluma into ezinene umuntu angakhuluma abantu ababili bethi hayi xa sebenza imhla sinabe sithengisela kuyagcwala igama lonke ubone ngathi liqhisa ungathi indaba emqoka kanti oli njengabantu ababili abathathatha ababonga ukukhuluma ku-social media bese besenza ungathi kule nto enjalo eyenzakeleyo kodwa ngesikhathi futhi esifana nayo singakhohlwa esinye isizathu sokuthi ezimbabwe akulula ukuthengisela lapho sithanda basi akulula kuba nzima kangaka ngoba lo hulumende ahlanyathela abantu phansi ongavumeli ukuthi bathengisele sele ngobuchesi labanamalungelo abo uhulumende wethu uhla akunyathele phansi engasinika ithuba lokuba namalungelo wethu swaveze kube secekene owesithatha andisiyabona futhi kube lokho abantu ababothiwe okuthiwa ngiyibona abade beqoqa ukuthengisela asithi liqinise ukuthi kade beqoqa ukuthengisela ukuthi phela bona abade yiwadi beqoqa kade bengasekho ukuthi baqoqa abantu phoseke ngabe kwehlule nga ulawa siloqiniso kodwa abantu ngobunengi babe encane befuna ukuthengisela nga udade bekhona labahle besaba so ke eZimbabwe njengoba sithi ukuthi hayi umbuzo wakho nayilwane onzima umbuzo wensimbi ukuthi kwesikhathi ungatshengisela ungagcina kulinyazwa abantu kumbe kugcine kufa abantu kumbe kugcine kubotshwa abantu so abantu kade sebenanzela ukuthi ngabanjalo abantu abawusebenzisana besisabe bedubeke emuva kwabantu ngathi sebedonisela inyawo emuva bengavula ukugizima phambi kwalezi zinto ngoba iminyaka yonke lengu-40 abantu hayi ngu-44 abantu bazamile kodwa ngesikhangani baziphusha abaningi sebediniwe lelo liqiniso lakhona badiniwe so ke yikho ingxenye utshengiseka lokho weza kuliqiniso bekungamanga kungabe kungaphutshana
lo mnumzana Ambrose 70 isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo icubungula ezombusazwe besixoxa la ecingweni ekobulawayo Oyemela ibhinga North eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post izolo engena elizweni ubikwa ilokho esezandleni zamapolisa njalo ukacaci ukuthi wetheswa liphi icala ilunga lebandla leCCC umnumzana Patricia Sibanda utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Sibanda utholelwe enkambeni yamapolisa eHarare lamuhla njalo basadinga amagqwetha angamela asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba kodwa esikhulumelisawo umnumzana Paul Nyathi izolo ubikwe sithi kulokuthula elizweni kuqhutshwa umhlangano weSADC amanye amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bayakhonona ngabathi yikubotshwa mahlayana lokuhlukunyezwa kusukela kusalungiselelwa imhlangano yeSADC ngoba kucatshangelwa ukuthi bafuna ukujengisela abanye balokhu bevalelwe entolongweni njalo bengakhululwa ngemali yesibambiso yebay umongameli Emerson Mnangagwa waxwayisa ukuthi akufanelanga kube lo muntu ozaphazamisa ukuthula kuqhutshwa imihlangano yeSADC okwagcizelelwa ngumphathi intambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Khazembe Khazembe lo sikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga owathi kulungile ukuthi kube lamapholisa lamasotsha amaningi ezitaladini ngalesi isikhathi abanye bathi lokhu yikwethusela abantu lokunyathezela ilungelo labo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane eleRussia lihlasele eKyiv lamhla ngezikhali zama-missiles osokungokwesithathu kuyonale inyanga kodwa iningi lama-missiles la libikwa belingafiki indawo njengoba abedutshulwa lapho ethutsha kutsho abezomvikela e-Ukraine isiphathamandla sogatsha lwezomvikela eRussia umnumzana Sergey Popko uthi kusobala ukuthi yena eyisiphathamandla sezomvikela e-Ukraine uthi kusobala ukuthi eleRussia lisebenzise ama-missiles ayenziwe e-North Korea kubika abezindaba abe-Reuters izulu lesikhukhula ele-Hurricane Ernesto e-Mexico City libikwa liphele amandla izolo lalubhekisa e-Bermuda phezu kolwandle lwe-Atlantic ngemva kokuchaphela e-Bilitane likhatshwe ngumoya omkhulu kubika abezindaba abe-Associated Press Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlela uSizwe Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzopheka emcimbini weGlobal Feast.
Kuzabe kulokudla okuvela eMorocco, ukudla okuvela eNigeria kanye leZimbabwe. Mina njengoshefu vele Africa ngizapheka ukudla kwaseNigeria okugoqela ifufu, isitshwala sabo sekhasava, inkukhu yabo elomsobho abayithi asepo, bese kuthi okwakithi eZimbabwe ngizapheka idelele, amacimbi njengenjayelo, uludo ledobi kunye lenembe, konke kuhamba lesitshwala samabele, amabele abomvu kanye lenyawuthi. Ngathi kahle kahle isitshwala setsweta. Ngizabe ngisebenzisana labo chef omgangatho ophezulu abamazwe ashiyeshiyeneyo. Inhloso ukuthi sazise abantu ngapha eMelika ngomsoco wokudla kwase-Africa. Njalo ngokuphenduphenduka kwami lapha e-America senginanzelele ukuthi abantu bayavuleka, bayafisa ukwazi ngokudla kwakithi.
Ukudla okhuluma ngakho lokho singakukhangelisisa ukudla kwesintu njalo. Abanye abatsha eZimbabwe abakwazi kuyini okwenza ukuthi wenelise ukuthi ube sibakwazi ukuthi ukudla okwesintu lokho kuphekwa njani.
Insika yempilo yomuntu, imbali yakhe, isiko lakhe, lothando nje ufunyana ekudleni. Ngenhlanhla yamaSwazi ehambeni lwami as a professional chef ngabhoda amazwe omhlaba, ngananzelela ukuthi abantu ngendawo ngendawo bayaqakathekisa ukudla kwabo. Kodwa mina lapha emvela khona ngananzelela ukuthi silokuthi silokukhangela phansi ukudla kwethu. Lami ngabona ukuthi hayi kungumsebenzi wami ukuthi ngifundise abantu emhlabeni ukuthi lathi silokudla lapha esisuka khona sikhuliswe ukudla. Mina ngingumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu ngoba ubaba lomama balekhaya usaxolisana nonaxolisana kobhewula. Ngakhula ngilogogo, bonke laba abantu babelima ukudla lokho engiza kupheka la. So ekukhuleni kwami ngafundiswa ukukupheka, yikho esasikudle, yikho kwasikhulisayo. Kodwa ngangingazange ngananzelela ukuthi kuzaba yinto emqoka empilweni yami. But ngokufunda ekuhambeni emhlabeni ngananzelela ukuthi ngokudla esilakho sibusisiwe. Xa lathi singakhweza ivolume ngakho mhlawumbe kungathola indawo emhlabeni, you know. Xa abantu belima babekwazi ukuthi hayi ukudla kwabo kwamukelekile, mhlawumbe abale nhlanhla yokukufinyelelisa emazweni lakho kuthengwe kuthuthukisa izimpilo zabantu ikakhulu emakhaya.
Kulenzi isuku sibona abantu beqakathekisa kakhulu kumbe bexhumanisa indaba zokupheka lo ukwethekelelwa kwelizwe. Ngombono wakho okwenzayo lokho kulakho na ukuthi ukuthuthukise hlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe?
Ukwethekelela kwami ngonkwenkwezi lapha eMelika, ngibuyele ekhaya kwaba labantu abavela eMelika abane ababa lentshukuntshu yokubuya bazobona abantu beZimbabwe babona ukudla kanye lendawo, baba lenzwisiso yokuthi iZimbabwe lokudla okuhle, labantu abalothando lemvelo nje enhle. Ngokubona kwami asengihlangene labo abaningi, isifiso sokuze eZimbabwe sebelaso ngomnyaka ozayo. Ngikhangelele ukuthi ngalolu hlelo engihamba ngalo lwe-Indigenous Culinary Festival ngikwazi ukulinga abantu ababalwa noma bangadlula amajuma amabili bakwazi uzonyathela eZimbabwe, bahambele kuma-communities badla ukudla kwethu, babona indlela esiphila ngayo eyeqiniso. Futhi into engiyithandayo ukuthi la mahotela akwelakithi asekwamukela ukuthi afake ukudla kwesintu ukuze abantu bazwisise ukuthi laseZimbabwe silokudla okuhambelana lathi.
Imisebenzi ayitholakali elizweni njalo kulabo abazama ukusungula amabhizimusi umumo ungathi kuba nzima. Kodwa iwaphi amazwi ongathiyela abatsha?
Yebo, taboka kunzima kodwa iqiniso elikhona ukuthi akula muntu oqala emqongweni, wonke umuntu uqala phansi. Njalo nxa kulento oyithandayo dingisisa ulwazi ngayo, uvume ukufunda, uzame. Xa ungehluleka ungadeli, kumele ube lesibindi. Xa ungawa uvuke uzithintithe, uqale kutsha.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lonkosazana Mhlela uSizwe Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzongena umkhosi weGlobal Feast. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Duve.
Sigcina masiwa
wenu.
Salamukela kwezamasiko lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngiqoqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko. Kukhona kade bekwenza namhlanje uNgwenya khona ngale ke kule South Africa. Ngwenya siyawamukela kuhlelo ba.
Ngibingelele baba Dube ngiphinde ngibingelele labalaleli bethu bomsakazo esiwuthandayo.
Ye, lamhlobo liphumaphumile akusithethiwe lingaphi?
Namhlanje baba Dube besivakashele indawo ayabayikisa bethi kusemseha ingaphambi idlala nje mawudlula isirasto bheke nasebhoda yaseBotswana kule ndawo ke laphayana okwakungesinye sezigodlo senkosi uMzilikazi lapha eyakhele khona ikakhulu okubalulekile ukuthi kwaba umnyaka wokugcina okuhlala kwayo lapha eMzantsi Afrika ngonyaka ka-1837 lapho yaqala khona ukuthi ibekisa amabombo le ngaphezulu.
Ye, singathi kuqakatheke kanganani ukuthi le ndawo nethi.
Uqakatheke kakhulu baba Dube ngoba uveza ubuqhawe obenziwa ngokhokho bethu kanye nenkosi yethu engumsungulo wesizwe sakithi. Ngoba lapho ohamba khona uzothola ukuthi kukhona uphawu abalushiywa engathi imaki abahamba beyishiya okubonisa ngokusobala ukuthi ukulwela umhlaba e-Afrika kuqala ngamatshe. And abantu abaqala yibo abantu abafana nabo okhokho bethu nayinkosi yethu uMzilikazi. Njengoba namhlanje amabhuna ayakuveza ukuthi bona akulula ukuthi bathi bona bazocelebrate ubuqhawe babakhokho wabo babokhokho babo bengalithethanga igama lenkosi uMzilikazi besizwe sabeTswana.
Ye, singathi indawo leyo igcinwe njani kumbe sekuliganga nje?
Indawo leyo iliganga ngoba namhlanje vele inhloso enkulu bekuwukuthi siyeqeda laphana ngoba kwathiwa isikhumbuzo laphana esingathi monument. Kodwa-ke kukeke ngathi besinganakekelwa okutheni kodwa kuwe usobala ukuthi ngokuhlala kwabo laba be-Afrikana baye bavumelana ukuthi isikhumbuzo esifana naleziyana kufanele zinwe kangangokuthi bafuna ukuyithuthukisa indawo la bayi-develope kuze kugcine kwathiwa nezitaji engathi yezithombe mhlawumbe naye naso senkosi uMzilikazi kubonisa ngempela kufundisa abantu abatsha ukuthi kwenzakalani kuleyo ndawo kanti futhi bafuna ukuthi kusetshenziswe njengecebo lokwakha ubumbano i-unit ukusebenza ndawonye kungabe kusabhekwa kakhulu ukuthi kwakuba nokulwa phakathi kwabokhokho bethu.
Yes, ngathi licentela umhla liyaphinda liphindele futhi ngomnyaka ozayo kumbe kuyabe sekulungisiwe bathini khona ngapho?
Sikhangelele khona ukuthi ngomnyaka ozayo babuye basibize ngoba kukhanya ngathi kukhulu abafuna ukukwenza laphayana. Kukhanya abafuna ukukwenza akukhona kodwa bafuna ukuzilandelela zonke leziya ndawo lapha inkosi yakithi eyakhele khona futhi ikakhulu lapho okwaba nezimpi khona ezathinta bona isizwe sabo kanye nesizwe sakithi.
Ye, singathi-ke siyabona ukuthi khonapho-ke lisenza njalo lina lizafakani kukhonokho kumbe labelandela kathi ababekukhuluma bona?
Ye, noma ngeke ngelule kakhulu okunye okungaphendulwa-ke yiwo abantwana basendlunkulu kodwa sikuphosile lathi ukuthi siyafisa ukuthi phela akuthi uma kusenziwa ama-display lana i-monument leyana iveze nezakhiwo ezibonisa ukuthi ukhokho bethu ngaleso sikhathi bona babehlale ezakhiweni ezinjani okufana nezindlu leziyana esiye sizibonelezana ezinamaqhubuvana ukuveza ukuthi babehlale endaweni ezinjani izikhali njengoba sike saya futhi kwenye indawo elaphayana e-Free State abantu kuse-Vetpop okwaba nempi eyenzeka ngaphambi kwale yasemoseha eyenzeka ngo-1836. Yikho-ke besibhekelela ukuthi nakhona futhi benze into efana naleyana othi ma ungena khona uyayibona imikhonto yabo eyayiphathwa ngokhokho bethu amahawu asekhona kahle kahle bafaka wona ngokwawo ababewadobha kuleyo simi yempi yangalolo suku bese kusuka le bhayibhili nabo elifula ukuthiwa balivula bebongumdalo wabo ngokuthi bathi bona banqoba inkosi uMzilikazi ngoba kibo ukunqoba unkosi uMzilikazi bakuthatha njengento enkulu ngoba iyinkosi eyayisesabeka kakhulu yayinamandla
hayi, siyabonga kakhulu-ke lo ngubaba uNgwenya uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu besixoxa la ekhona ngale eJohannesburg kule South Africa lami namhlanje uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadilwa kusasa.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalambulela kuhlelo
Fuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana sibingelelana sihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esivuselela khona imoya yethu ngokuzwa ukuthi kambe ilizwi lenkosi lona lithini kithi njengoba singabantu benyama nje esihlala sikhalile ngalokhu ngalokhu. Ukukhala-ke kuvele kuyingxenye yomuntu, kodwa-ke okuhle ukuthi nxa sikhala sidinge lapho esingaduduzwa khona le moya yethu ivuseleleke. Lokukhala nje singenzi lutho. Ngithemba liphilile-ke zihlobo zami, ngesizwe ilizwi lethu lanamhlanje esiyalithola encwadini yabaseKorinto bokuqala isahluko seshumi nantathu. Sizafunda nje amavesi amabili. Kuthiwa lapha kuvesi 1, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ingenalo uthando ngiyithuse elikhencezayo ngensimbi encencethayo. Uvesi 2, noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ingenalo uthando angiyinto yalutho. Lapha-ke uPaul ukhuluma indaba eqatha, ukhuluma ngendaba yothando, uthando oluyilo olungafaniselwayo, uthando thando olulohlonzi, uthando lwamampela nxa ingatsho. Uyatho-ke lapha uthi uvesi 1, baningi abantu abakhuluma izinto eziningi ezimnandi ezihlabusayo endlebeni zalabo abalaleleyo. Okuphuma emlonyeni womuntu kunzima kwesinye isikhathi ukuthi ukubambisise ukuthi kambe lokho okukhulunywayo kuphuma kuliqiniso elisenhliziyweni yini, kumbe nje ngamagama apho ngukuphuma emlonyeni enhliziyweni kungelalutho. Njengoba siyake sibone sengisitsho, ukulaba abatshadileyo bayafunga benze izinqumo zibathembisane ukuthi bazathandana baze behlukaniswe yikufa. Mina lawe siyakwazi ukuthi lezo zinqumo eziningi zakhona ziphelela emoyeni, kuthi lalokhu ababekuthembisana besithi luthando kungabi yinto yalutho. Ngobana abantu kwesinye isikhathi abaluzwisisi uthando lolu olukhangelelwe emntwini. Uthando olutshiwo nguPawuli uthi ungaze wenzeni, ukhuluma amagama amnandi kanjani, kodwa nxa lawo mazwi lawo magama lezo zithembiso lezo zinqumo zingasekelwa luthando lweqiniso, uyafana nje lensimbi encencethayo ephongubanga umsindo. Abantu bayizwe ukuthi insimbi le iyancenceta iyakhala, kodwa kayitsho lutho, kuba ngumsindo nje uphela. Baningi abantu abavula imilomo yabo bekhuluma izinto ezingayisizo. Sithola semagumeni kuningi okungahambi kuhle ngoba nabantu uthando lwabo lungekho, kodwa amagama lamazwi maningi. Abanye bakhulume baze bakhulume lezi ngisi ezinkatha, abantu fice beqakeza beshaya izandla. Abakuzwayo ngamazwi aphuma emlonyeni baqakeze bashaya amakhwelo. Kodwa-ke nxa sekuhlolisiswa kahle sekulaphayana, kuyatholakala ukuthi insimbi nje encencethayo engelalutho, ngoba uthando luyabe lungekho. UPaul uthi asifunde nini ukukhuluma izinto ngothando, siqinise kusukela enhliziyweni kungaze kwabasemlonyeni kuphela. Asikhulekeni. Baba Thixo oyingcwele, sicela uthando lweqiniso oluncike oluvelela ngakuwe, sibusise ngoJesu, siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamuhla kumncintiswano weChibuku Super Cup.
Iqembu lelindazi linqobe leGreen Fury nge-3 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhlanje emini. Abahlohlele iqembu leBhosa ngumeli khaya Ncube unqobile Ndlovu kanye noMavela Sichukumira. Limpumela itsho ukuba iqembu lelindazi selidlulile kusigaba se-quarter final kumncintiswano weChibuku ndawonye leManyika Diamonds, yona inqobe iChegutu Pirates nge-3 kanye kanye leSimba Bora, yona inqobe iRentals nge-4-3 ngemva kokutshawa kwembekwa. Izolo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum linqobe leTel 1 nge-1 kanye eleBikita Minerals linqotshwe one kanyanga le Cape United kuthi ele Chicken indinqotshwe nge-5-4 ngele yada ngemva kokutshawa kwembekwa. Kusenjalo iqembu leDynamos linqobe leZesco United laseZambia nge-1 kanya kuhlandla lokuqala elo mdlalo weCAF Confederation Cup preliminary round oqhutshelwe enkundleni eGaborone Stadium kwele kuTswana namhla emini. Ohlohlele iqembu leDynamos nguTanaka Shandiro, njalo umdlalo wehlandla lesibili uzadlalwa ngomgqibelo ozayo kwele Zambia. Iqembu leDynamos lisebenzise inkundla eGaborone ngoba elizweni leZimbabwe kungela inkundla elungele ukudlalelwa imidlalo eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ukusenjalo, owadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uDumisani Mpofu uthi abaqeqeshe abayizizalwane zelizwe leZimbabwe kumele baphiwe ithuba lokukhokhela leli qembu kulokuthi liholwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi kusiya ngaye yaloba abaqeqeshi abadabuka kweleZimbabwe yibo abaphiwa umsebenzi ngoba imbali yomdlalo wenguqu iveza ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe lenelise ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika ngaphansi kwenkokheli yezizalwane zakuleli.
Into yakuqala esimele ukuthi ilungise into zezifa ukuthi at least singaba nezifa ezoqatsha ukhoshi. Kathesi ukhoshi siyaqatsha noma ini muntu, but ungakhangela kuma-coaches wonke la esakhwalifa ngawo ngalapha eZimbabwe. Bonke labo wakhangela uFabish, uFabish ibhora yethu yangena epicture but azange iqualify, but ama-coach ayiqualify ngalapha eZimbabwe. So kumele ukuthi silungisele le nto ukuthi silungise izifa, ama-former players nalo kumele angene kwizifa and then ibhora yethu iyahamba.
Umpofu beyingxenye yeqembu elimele ilizwe leZimbabwe kwakuqala kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ka-2004 elizweni le-Tunisia. Lelo qembu beliqeqetshwa nguSandile Chitambo, wayesebenza ndawonye loRaman Kumbo kanye loBrenham Siska.
It was an honor ukuthi udlalele i-national team yethu leya qualifier first time ne-second time. And i-team yethu sadlala nabo-Joel Phahla, uZenzo Moyo, Peter Ndlovu. It was a solid team. I think go Africa size go number 6 or 7 because we size solid. Ngoba size this card is name si sonke.
Ngo-2006 uCharles Mhlauri nguye okhokhele iqembu leZimbabwe ladlala kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwe e-Egypt. Ngo-2017 kube nguKalisto Pasua kuthi uChitambo uphinde njalo ngo-2019. Isizalwane selizwe leCroatia uDravko Logarusic nguye obezibambile ngo-2021 lapho iqembu leZimbabwe liphumelele khona ukuyadlala ku-AFCON ebiseCameroon. Loba nje wasuka waxotshwa isikhundla sathathwa nguNomen Mapeza. Umpofu waziwa ngegama lokusoma elithi Commando waqala edlalela iqembu elincane lalidlala kusigaba sika Division 3 esikodlweni iHarare.
Emdlalweni webhora ngiqalise ngine-18 years. Kade ngidlalele unye uyi-team okwakuthiwa yi-Aluminium Tigers. Yayikumazimbabwe ground and then ngathengwa from Aluminium from straight to Division 3 ngadlala i-Premier League, i-Rufa Rovers.
Ngemva kwalokho umpofu udlalele amaqembu abalisayo leBlackpool kanye leCape United kwele Zimbabwe, ukuthi kwele South Africa udlalele iqembu leBushbucks. Okwamanje ungusomabhizimusi edolobheni leHarare. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakalugqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayemela ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo eBite Bridge, ubikwa esehanjiswe eHarare, njalo awukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.